kweminyimango esihambayo, ngikhuluma lawe nginje kule project engisebenza Eastern Cape. So kulinyiwe qala ukuhlanyela kuyona liviki. Kodwa bengibela kithi amaviki amabili ayedlulileyo. Angiboni indawo lapho umbuso kuthiwa sokuphendulwe ngoba ukuthi abantu baphume bayethenga inhlanyela, abantu bayethenga i-fertilizer ngentengo ezikhona kathesi kungani kulukhuni. So sesabela ukuthi even izulu lingaba khona mhlawumbe kungagcina kusiba lo hlupho lwendlala.
Kodwa nxa usuqathanisa eZimbabwe lakhona ngapho e-Eastern Cape, ungathi okuyikho imbangela kuyini?
I think kukathathu. Okokuqala, ngendaba yokuthi indlela ebese silima ngayo iminyaka emibili emithathu edlileyo, abantu bese bethembele kuhulumende ukuthi hhayi enhlanyelweni lo mvundiso uhulumende uza supply. Last year bathe belauncha i-new program leZim Asset, kwathiwa khona abantu sokufanele bazisize bodwa. So abantu abasakujwayelanga ukuthi vele inhlanyelo iyathengwa, le-fertilizer iyathengwa, i-problem yakuqala. Okwesibili, labantu abaningi bayichayela inala lonyaka, kodwa bathe bathola umumba, abanye bathengisa, bakhohlwa ukuthi kanje phela ngo-October izulu lizaqalisa ukuna. Ngithi ngabahle babeke enye imali eceleni. Then okwesithathu, amalungiselelo. If kungaba le drought lonyaka, sizaba nendlala. Hayi indlala yokuthi kube le drought, indlala yokuthi asange saziselele ukulima ngendlela efanele.
Kungenziwani kwele Zimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthenga impahla zokulimisa?
Lokho uhulumende angakwenza kabili. Okwakuqala, uhulumende engapha lokho abathi ngesiNgisi subsidy, ukuthi wonke umuntu ofuna ukuthengisaka le nhlanyelo mhlawumbe uyaphiwa i-coupon elizakhipha sithi 20-30% yentengo. Lokho kungasiza abalimi, kodwa isizathu sokuthi ama-inputs ayadula kwelakithi kuyikuthi indlela umkhonomo wethu osebenza ngawo yiwona osenza ukuthi yonke into idule. Ungathi uyakuqathanisa ukuthi i-25 kg yenhlanyelo eZimbabwe, le-25 kg yenhlanyelo eZambia kumbe eMalawi kumbe e-South Africa, uzathola ukuthi kwelakithi isidura kakhulu. Ngindaba kuyikuthi abantu akade kuyibona abalima i-seed maize kabasayilimi, so inhlanyelo kwezinye indawo sesiyithenga kwamanye amazwe, ifika kithi isidura. So kufanele sivuselele lokho esithi ngesikhiwa i-value chain yomumbu, ukuthi buyele lapho ekade ikhona khona, ukuthi sile ndawo zokulima imumbu wenhlanyelo sizenzele i-fertilizer lakho konke. Nxa kuyikuthi yonke into iyayimpothwa kumbe ithengwa kwamanye amazwe, vele izadura. So kufanele silungise umkhonomo.